Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 olesithathu mhlazi ku 20 mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso ye Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala ngenxa yokubulawa komunye wabo ngabeZimbabwe labeSuthu.
Kusukuthi kuyacaca ukuthi yena ile nzondo labantu baseZimbabwe, ngoba angazi ukuthi labo bantu bebememeza yini ukuthi thina zabeZimbabwe sesidubula ngazo. Kodwa kuyacaca nje ukuthi uvele wasiqamba wasibicanga obende entweni yabeSuthu.
Inani labayabhalisela ukuvota kuhlelo lwe-commission ye-ZEC olokuya ebantwini olwe-blitz oluqhubekela phambili libikwa lokhu liphansi kakhulu.
Dabulisa kakhulu ukuthi abe-voter outreach ye-ZEC bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane, lokhu kuzokubanike uhlupho lokubana bayefinyelela endaweni ezikhatshana.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi umcimbi wokuthakazelela uzibuse oqutshwe kule lidolobho ngomvulo kubangele ukuthi abaningi bamabhizimusi bathole inzuzo ethe xaxa ngoba inani labathengayo likhuphukile. Uhlelo lokubala abantu olwe-census luqala kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala ngenxa yokubulala omunye wabo ngabeZimbabwe labeSuthu. Kodwa uDlamini uthi ilunga lenhlanganiso yakhe elithiwa nguHomotso Diale ladutshulwa ngomvulo duze leSoweto lafa kwalimala amanye amalunga enhlanganiso yakhe ambalwa. Iphephandaba lobulembo leNewsHawk libika ukuba uDlamini uthi kalandaba lokubhubha kukaElvis Nyathi oweZimbabwe owachaywa wachiswa ngomlilo elokijini leDeep Sloot kumalanga asanda kwedlula. UDlamini ubikwa esithi yena ulendaba loDiale hathi uNyathi, wengezelela esithi izizalwane zakwele South Africa zibanjwa ngamandla ukuthi zikhalele uNyathi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Into kahlandla la maze siyidingisisa sizwa kuthiwa bahambe endaweni e-informal settlement okuhlala khona abantu besiSuthu kakhulu. Kusho ukuthi bafike lapho bekhalaza bezakhamuzi, mase sizwa ngokuthi laba bantu kuzwakala ngathi batshontsha ama-copper cables ayi wagcine letha umbali. Manje-ke kusho ukuthi asazi kwenze njani kwaze kwavulelwana ngezikhali lapho kwaqhuma umhlaba. Bona mabe kukhulunywa kuthiwa oyedwa ushonile omunye ulimele, kodwa mase sibuzisisa kwabanye bathi hayi akula muntu obuleweyo. So into yakhona nathi sisayidingisisa ukuthi sizwe njambe ngabezomthetho ukuthi iqiniso lakhona likuphi. Esikunanzelelayo ukuthi yena uthe ma ebhala ku-Twitter page yakhe wavela wagxeka wathi yena usedutshulwe nalabafokazi bakhe ngabantu baseZimbabwe labeLesotho. Kusho ukuthi kuyacaca ukuthi yena ile nzondo labantu baseZimbabwe, ngoba angazi ukuthi labo bantu bebememeza yini ukuthi thina zabeZimbabwe sesidubula ngazo. Kodwa kuyacaca nje ukuthi uvele wasiqamba wasibicanga obende entweni yabeSuthu. Kanti thina ukuthi abantu baganga asingeke sikuvike, kodwa-ke ukuthi umuntu uma kungenzeka isigameko abe segcoba thina ngobubende kubi kakhulu, ngoba u-inflammatory mayezo vela athi esizweni athela isizwe ukuthi abantu beseZimbabwe besebedubulana nathi kanti kungamanga lokho.
Ye, manje sizwa kuthiwa wethule amazwi atshengisa ukubana uthi yena uzaphindisela kwabeZimbabwe. Lithini lina ngamazwi la?
Kudala sisizwa vele abantu beduduka ngathi abami ukwenza into yabo le abayenzayo. Kusho ukuthi abantu bakithi abalimuke bazimisele ukuthi kusho ukuthi hayi laba abantu bahlose ukulwisa abantu beZimbabwe whether bonile kumbe abonanga. Inhloso yabo bekungabantu baseZimbabwe vele kuyachaca ngoba noma sebehambe bayasukelana namaSuthu for whatever reason abafuni ukuvuma ukuthi badubulane namaSuthu, bathi bona badubulane labantu baseZimbabwe. Kuyacaca ukuthi bona umuntu abalwa laye umuntu waseZimbabwe. So abantu bakithi kabalimuke, kusho ukuthi sonke nje sesisenkingeni yokuthi siyasolwa ngento esingayenzanga nje, uyafisukela nje umuntu. So hayi, injalo yona into yakhona, iyaqhubeka nje into yabo le yokulwisa abantu bakithi.
Manje nxa engani usephoxana labeSuthu, abeSuthu bakhona ngabe South Africa kumbe ngabe leSuthu?
Uyazi ukuthi even ngisenhlanganweni wase-Deep Sluti, intswaledi wathi uma ekhuluma wathi yena hayi abantu baseLuSuthu bona babacabanga njengabantu abaspeciali ngoba abantu baseLuSuthu bagonjolozelwe yi-South Africa. Ayikho enye indlela yokuthi uma bephuma leSuthu bengathinti South Africa noma bengaze bafuna ukuphuma ngomkhathi. So angazi ukuthi sesingathi ngabantu beleSuthu Suthu khonale kumbe kungathi, kodwa ngabantu besiSuthwini abazibiza amaRussia. Hhayi ke bona abafani nathi thina esithambileyo, ungabasondela nje badukule.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe eyeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eSouth Africa. Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo lokuya ebantwini olweBlitz oluqhubekela phambili libikwa lokhu liphansi kakhulu, ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland. Lolu hlelo likhangelelwe ukugqitshwa ekupheleni kwayonale inyanga kulungiselelwa uhlelo lokuhlela katsha izigaba leziqinti zokuvota oluqale ngozibandlela lusiyaphela ngoJulayi, kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abezeki abasungule ihlandla lesibili lwalolu hlelo lwabo mhlaka 10 yonale inyanga kamabasa bathi lugqitshwa ekupheleni kwenyanga mhlaka 30 mabasa. Lolu hlelo lwenziwa kulungiselelwa uhlelo lokuhlela kutsha izigaba leziqinti zokuvota oluqale ngozibandlela lusiyaphela ngoJulayi, kulungiselelwa njalo lokhetho lomnyaka ozayo. Akulandwendwe endaweni eziningi lapho okubhalisela khona abantu ukuvota, yonke into ihamba ngendlela, kutsho abezeki.
Umqondisi wezeki wobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Kodwa emahofisini sivulile wonke ilizwe lonke, 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhalisa from Monday to Friday 8 AM usetsha u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution unkosikazi Abigail Mubambi yena-ke ukhuthaza abasakhulayo ukuba bengadlalisi leli thuba, basukumele phezulu bayibhalisa.
Mina ngiyakuthakazelela kakhulu lokho kukhona ngoba siyananzelela ukuthi izeki iyabonakala ezindaweni eziningi, ezigabeni eziningi elizweni. Kathesi abantu kufuze sithathe leli thuba ikakhulu kwabatsha, sigijime ngobuningi sizame ngazo zonke indlela ukuthi sibone ukuthi amabizethu akho ngoba uzananzelela ukuthi sokusela amaviki amalutshwane kuzoba nzima ukuthi mhlawumbe masilesikhalazo zizwakale. Kufuze kathi sihambe ngobuningi, sineke sure ukuthi amavizithi akhona. That's the only way esingangena khona kuprocess ye-voting ngo-2023. Kuzafika isikhathi sokuthi kuyavalwa sokulungiselela ukuthi abantu kube lokhetho uzabona ukuthi sasesimilise sipitizela sesiminyezela ayisiko lokho so mina ngikhuthaza ukuthi ikakhulu abasha kathesi asigijimene ngokuningi sithathele lithuba sibone ukuthi amazwi ethu akhona abhaliwe
okhangasela ukuba abantu babhalisele ukuvota unkosikazi Khora Ndebele uncoma uhlelo lwe-BVR ethi luhle ngoba luhambisana lohlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa nezithupha
mobile PVR outreach yezek siyajabulela kakhulu njengabahlali uhlelo lolu siyabona bangaluhambelana lalo le amadate laba ID ole registrar lokhu kuyanceda ukubana umntwana athi nxa esetholile lezi zinto adengalazo ama birth certificate labo ama ID asuke lapha ahle qonde kulaba abezek afika register okujabulisa kakhulu ukuthi abe mobile PVR outreach yezek bakhona ukubana bafinyelele kubahlali eduzane lokho kuze kubanike uhlupho lokubana baye finyelele endaweni ezikhathana okutsho ukuthi lapha abathethe khona i-birth certificate le-ID bakhona ukubana bahle bayiregister baphe on the voters roll njalo bakhona abanye bethu abade bengelawo even ama-birth certificates lama-IDs la ngabantu abakhulileyo okwehlula even kudala izimuli eziningi efica kungela ngitho umuntu olakho lokhu lokhu kuzenza ukubana wonke umuntu ethi nxa esetholile lezi zinto afinyelele kwabezeki lapha ahle afike aregister siyajabulela kakhulu lolu hlelo ngabe liyaqhubeka ukuze wonke umuntu atholakale wonke umuntu uze 18 years and above appear on the voters roll
uZulu ukhuthazwa ukuba aphume ngobuningi ayibhalisela ukuvota ukuze kungabi khona isigaba kumbe isiqinti esizaqunywa kumbe sihlanganiswe lesinye ngoba inani lababhalisele ukuvota kuleyo ndawo liphansi Kunenhlanganiso eziningi ezizimeleyo ezisebenzisana loZulu kunhlangothi ezichiyeneyo zempilo ezisungule imikhankaso yokukhuthaza uZulu ukuba aphume ayebhalisela ukuthola ilungelo lokuvota ezigoqela nabezenkonzo iningi lazo zikhuthaza ikakhulu abasakhulayo ukuba baqathekise ukuyabhalisa ukuze bathole ilungelo lokuvota njalo baphume bayevotela ikusasa yabo bekhetha inkokheli ezamela izifiso nendingeko zabo ngesikhathi sokuvota ngomnyaka ozayo oka 2023 ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Izakhamizi zakobulawayo zithi umcimbi wokuthakazelela uzibuse oqutshwe kuleli dolobho ngomvulo ubangele ukuthi abanini bamabhizimusi bathole inzuzo ethe xaxa ngoba inani labathengayo likhuphukile phambilini langemuva kwalomkhosi. Abanye abavela eHarare babikwa sebehle bazihlalela kobulawayo sebelinde umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair oqala viki ezayo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi abanye bebengelandaba lelanga likazibuse kodwa bethabele ukubukela umdlalo wenguqu abaculi kanye lokuzobona izihlobo lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Uhlelo lokubala abantu olwe census luqala kusasa njalo impumela ikhangelelwe ukuba khona ngemva kwenyanga ezintathu lanxa uhlelo lonke luzathatha inyanga eziyisithupha ukuthi lugqitshwe isikhulumeli sogatsha lweZimstat unkosazana Message Demo utshele intatheli izindaba ukuthi ubusuku banamuhla yibo obuzakuba obubalwa khona umuntu kukheli ayabe elale khona ukuze kungabi lokubalwa kabili kwabantu. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi obekhokhela isonto yamapostoli eJohane Masowe, umnumzana Noah Daguda Momberume, obhubhe ngesonto, uzabekwa lamuhla emzini wakhe eBotha. UMomberume ufe eleminyaka yokuzalwa engamajumi ayithoba munwemunye 90. Leli phephandaba lithi abaprofita balisonto bebethe uMomberume uzavuka kwabafileyo ngomvulo, kodwa akwenzakalanga lokhu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abane ababhubhileyo ngemva kokungqikilana kwemota yenkampani yamandla kagetsi eZETDC ethelele yaphuma emgwaqweni yagenquka. Amapholisa athi ingozi le yenze baba ngamathumi ayithoba minembili asebebhubhile kungozi zomgwaqo. Solokhu kuqale ikhefu lephasika. Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Ah, kodwa abantu bakithi ningilenu liyabona izinto ezenzakala ezikolweni lapha. Kodwa ngiqiniswa amashona lawa akafundisa abantu abethu lamatitsha la. Ende gabala ndaba labantwana bemathekelini ukuthi bayafunda kumbe kabafundi. Ngoba i-evidence iyavela. Day night abantwana basuka eHarare bezochitha emathekelini. Kanti bona laba abafundiswa ngamashona emathekelini, why bengapasi? Kupasa abaseHarare kuphela. Why? Why kupasa abaseHarare kuphela kungapasi laba abasemathekelini? Angithi ukuthi vele abantu bethu kabafundiswa. Abantu bethu kabafundiswa. Ende gabala kukhulu ukuthi abantwana bethu bayafunda kumbe kabafundi. Uthi uyabheka abogawule labo Joseph Chuma laba umsebenzi abawuyiza ngokukamba amanga. Awunjenti umntana kuma ngabe esekubuza usugugile uJoseph Chuma lo gawule ethi kathi kuzana uPF baba wawusebenza. Angithi umuntu lihlazo ukutshela umntwana ukuthi ngangiqamba amanga kuzana uPF. Ngithi ilizwe liright, ilizwe libonile liphelile ngale ndlela le. Umntana wakho ngeke umtshele ukuthi wawuqamba amanga kuzana uPF. Why ungafisi ukuthi ube lesikhundla esingcono ukuthi ozatshela umntwana ukuthi masenza into enje? Umntwana yabona ukuthi ubaba wami wayesebenzela ilizwe esenza lokhu. Manje ngeke utshele umntwana ukuthi wawuqamba amanga. Ende uqanjiswa amanga njalo abantu babhekile ukuthi umuntu uqamba amanga uyaguga kusasa kala center yasala lapho. Into ezenzeka kube ugawulelana.
Sanibonani, sanibonani bakithi, sanibonani balaleli naba sakazi be-Studio 7 umhlaba wonke jikelele bakithi. Ye, okhulumayo lapha lichakwana elikhulu okhuluma esemzini omkhulu wase-Diepsloot kwelase-South Africa ngokuzalwa esigabeni sakusihoko kwelase-Plumtree. Ye, akukho nto ekutheni engiyikhulumayo abantu bakithi. Mzo Paula nje mayelana lezimemo zokuthi amabandla aphikisayo ehambele umbuthano obuwenziwe kuthiwa ukukhunjulwa usuku lwenkululeko Independent Day. Hey, kunzima abantu benkosi. Abantu be-CCC leyo benza iphutha elikhulu kakhulu okuzenze ukuthi esikhathini esizayo bazisole kakhulu ngesinqumo sabo sokuba mdibu munye nezanu-PF bethi bagubha usuku lwe-independent. So izanu-PF mina ngikubona kwami kulelane laseZimbabwe yiyona abantu abangasayifuni. And then ma usubonakala wena umdibi ndawonye nayo, hayi angiboni impela ukuthi isinqumo lesi sibe nokuzwa nokuhlakanipha phakathi. So ke anyway bazozwa ngebhandi bazozibonela nabo ngoba impela laphana bekungumbuthano wezano PF hayi ukuthi khona independent yezano PF yobe khala uzosebe khala abanye bethu khona hayi kubonakala sokudotsha isithombe sikamnanga we. Yes, of course, kanti kuright kanti nanibe niye endaweni yabo mani endaweni yabo ma ufike emzini wami uyothola ngiphila ngale ndlela engiphila ngayo emzini wami hayi indlela lophila ngayo emzini wakho wena. So ke bakithi hayi fundani ukuhlakanipha yabona lilwele okuliqiniso ngamana lingahlanganyeli nabo nime niseqinisweni against them yabona ngoba ayikho into enizayisebenza nonke nezano PF nithi nina nibambisene nibambisene ngalipi hayi bakithi come on man hayi anyway asibonge amen kulenda
Studio 7 njani wasakazi bethu elisakazo lendawo ezimnandi ezingathatha ihlangothi hayi siyabonga mpela izindawo zeZimbabwe siyazizwa loba singapha loba si out of country hayi siyazizwa mpela kungasini Studio 7 hayi basikwazi konke okwenzakala ekhaya lapha eZimbabwe hayi namhlanje uthanda ukuphawula ngobaba ungondoda lo umnangako lo umnangagwa uzoyenza independence kubulawayo kwenze njani namhla ezoyenza independence kubulawayo after 42 years namhlanje khona egiji bethu uzoyenza independence kubulawayo usezwe i-MRP sithi sifuna ukuphuma eZimbabwe nangu segiji masesezoyenza independent kubulawayo uthi imthwakazi vele kayikakhululeki lokhu asikufihli lokhu asikufihli umnankagu uyakwazi umntu kakwazi asikufihli ukuthi mthwakazi vele kayakakhululeki ematebuleni ayikakhululeki engazibe uyezoyenza i-independence yakhe laphana kubulawayo umnankagwa imthwakazi ayikakhululeki sinikile izwe lethu sifuna ilizwe lethu mnankagwa ye u-42 years umgaba uzohafa engazange wabuyize uyenza i-independent laphana kubulawayo kodwa kuthiwa imatebuleni ikhululeki ikhululeke ngaphi abakhuleka abantu baseHarare le ngoba i-independence yonke lokhu kuthiwa uzibuse kwezelwa khona le Harare ngoba yibo abakhulekileyo namhlanje usezwe i-MRP sithi ifuna ukuphuma eZimbabwe usegijima sesithi ye ufuna ukuzeza uzibuse kobulawayo lapha khohlwa khohlwa ake sikulandele thina mnankagwa thina sifuna ilizwe lethu imatebuleni yethu kusiphela siphume kubo umakhelwane wethu sicelani isawuda makuvuma la uzoyenza independence aye laphana kubulawayo uthi ye uzozama ukuzosivala mehle xa sivalekile thini thina sesiseyinye i-agenda baba sesingenye i-agenda sifuna ukuphuma eZimbabwe lapha sirozwa ngamadrinki thina sifuna ukukhulula abantwabethu kanti sibaza khulu abehlupheka njengathi thina ngoba gcwele yonke indawo laphana itsholotsho yini blawayo yini plums yini sibe siloku ethi sikwindependence yiphi leyo independence uzibuza simkhulisayo thina siyabantu ematepleni nguphi lo zibuza asilazibuze thina laphana sifuna ilizwe lethu i-MRP hayi sikukhulule laphana qunye ilizwe lapha singakuthola ukuphumula uma ilizwe lingaqunywa lapha hayi khona ukuthi especially lokhu esikhangele sikhangelane nombulalo njengomnankagwa hayi sifuna ukuphuma sibile Zimbabwe laphana sizimile sobe hayi 42 years sizoyenza i-independent kobulawayo ngaliphi uzama ukuzovala obani xa unto sivalekile ayifundwe likodi abantu bezanu p f beyizwe kodwa asogcwela ngakhona abantu bavele khona leya empumalanga esibegcwela khona ematibuleni ndingapha songathi ivele ilizwe silingelabo lonke leliya
iyaxolisa nompangazitha ehaboroni eselilomnyaka lingamthinti kodwa sizadanisazo kubini nxa singakhulumi kuhle kumbe nxa abanye libakhethayo libona ukuthi bakhuluma ngcono ngale yasibikela lingaphongukuthula
ngiyabingelela kustudio 7 ngibingelele bonke abasakazi bestudio 7 ngibingelele bonke abalali bestudio 7 okhulumayo uhelothi wakasibanda odabuka egwanda esigabeni sasentembe ngaphansi kophahla lukababa umasuku mbonge ithuba ngibonge umsebenzi omuhle esiwuphakelwa istudio 7 mihla yonke yamalanga ngikhuluma ngkwele South Africa ngithanda ukuphawula kakhulu ngodaba lolo olubizwa abantu besindebeleni abathi uzibuza thina njengabantu besindebeleni inkululeko asikayitholi lalolo suku olucelebrate ngabantu bathi uzibuze thina asiluboni ngoba abantu besindebeleni yibona abantu abaningi abaphila kwamanye amazwe abantu besindebeleni yibona abantu abathathelwa imisebenzi abantu basempumalanga ungabheka abantu basempumalanga yibo abathatha imisebenzi yasemathebheleleni abantu basemathebheleleni abasebenzi ngisho lasezikolweni kufundisa abantu basempumalanga kodwa bakhona abantu basindebeleni abajabulela lolo suku kuthiwa kuzibuse thina njengabantu basemathebheleleni njengamandebeni asiluboni lolo suku siphila kwamanye amazwe ngoba thina sisadinga iqembu esolufotela elizosikhulula ngiyakukhuzela futhi njalo ukuthi abantu basemandebeleni, abantu basemathebeleleni, asivoteleni iqembu ezikwazi ukuthi lizosinikeza inkululeko. Siyophila kwamanye amazwe kuzivele ithuba lethu lelo ukuthi sihambe siyozikhulula thina ngamavoti wenu. Ngiyamthanda umqondiso moyo ngoba bakhona abantu abavale kamehlo kodwa uhambe bavula amehlo. Sesikhathele thina ukubuswa ngenkani kuleli yalizwe, sikhathele ukubuswa ngenkani. Le nduna zakithi namakhansela ezisebenzela iZanu PF aziyeke ukunikeza abantu bempumalanga izitendi emhlabeni wabokhokho bethu. Libanikeza njalo umhlaba ezitendi emhlabeni wabokhokho bethu. Cela ukuthi uhulumeni adale amathuba omsebenzi lathi emathebeleni, abantu basemathebeleni labo basebenzi, sikhathele ukubuswa ngenkani.
Futhi egeni leyi MDC yakho lele Zanu MDC izani igene kakhulu. Mawuyazikhola ukuthi wonteli winile 90 zani winile ngoba igeni kakhulu ithola amanye ama-MPs ayi-2 angisapoti le-MDC angisapoti nasapoti zabo but ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo wena nto uyisapoti efuna even izaphi sitaswaye ngisithi ukuthi intwana zapho or umqondisi or izaphu lo mqondisi bebambane asikhuthu anale ngabambana lezami le ukwena anti amashona lotavela mhlawumbi labelenza umqondo omuhle futhi ebantwini besishona
sakazi obuhle sabona sanibona sanibona mina ngiboni indingeko yokucelebrate i-independence yaseZimbabwe at all angiboni impela ngoba rather that's wasted nje of resources and money for nothing. Yeah, well, because independence yangona ingapi kathi when people are suffering like this. It's not even necessary actually to talk about it. Mabalani siyakhuluma ngakho lokhu but kungakancedwa at all. Kuncedani khonoko ukuthi sibe celebratele abanye abantu a few individuals actually who are enjoying soft life omnangagwa nabangani babo. Yabona, so it's just useless nje. Independence ngiyani vele eZimbabwe. Sike sathatha nawubuse abelungibabe sibabhetha actually it been that sub mina abelungibabusa throughout mina according to me is much better than ukuthi abantu behlupheke kanje eZimbabwe siyahawulisa siyahlekwa ngabantu you know everywhere lapsethi as ngenxa yambuso wamashona nale yambuso yabezani yabona these people kuyabonisa konokani ukuthi imvelaphi yabo vele they were never organized in any way laba bantu yabona babonga nje ukuba nini nakuthi babusa ilizwe bethatha ilizwe labalibuse balibulale 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 yabona yeah just what benefit actually if we actually gained from independence yale or kuyinokuthi esikutholileyo abula vele yabona kudothi independence yokunuka nje yabona I'm saying this out of really anger ngizondile vele kakhulu nangiphilani Dlovu.
Salibonani, salibonani kustudio 7. Mina angivumelani no George Mkhwanazi othi yena ukuhamba kwe-CCC ku-independence baza thathi iphunga lezanu bagcine benuka njengezanu. Hhayi, mina angivumelani nombono lo ngoba laba bantu siyabavotela bangene kuphalamenti. Kuphalamenti bahlala nezanu PF yakhona, so akusamelanga baye kuphalamenti lapho sibavotela khona ukuthi bayilungise izinto ngoba bazothatha iphunga lezanu banuke njengezanu. Hhayi, Mkhwanazi that's a poor analysis le wenzayo. Umathanda la ngisejohannesburg.
Ye, livuka njani kustudio 7? Livuka njani? Hhayi, thina siyavuka. Hayi bo, besicela ukuthi lo jaha lo okuthiwa ngumhlanhla lo ohlale evusa abantu ethi ubingelela obani, ubingelela obani, asokubingelelana la sifuna abantu abaletha imbono. Akume kancane wena jaha ngento yakho leyo wena nhlanhla kumbingwa ngaphi ngaphi loku usitshela aboJoshua bakho labo. Sicela ukume kancane, xolele baba thi nalaba silindele imbono ezwakalayo.
Leo gebe kuyimlayezo yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe alisoze livumele ele Russia lilithathela ingxenye yalo lanxa selihlaselwe ngamabutho akwele Russia asetshiye indawana zelizwe sezingamanxiwa kwabhubha abantu abaningi kakhulu. Lokhu kwenzakala ele Russia seliqinise umkhankaso wokuhlasela iningizimu yalelo lizwe. isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini, usefunge wagomela ukuthi abukuza bazawukhomba olotshwala. Inani lababhalisela ukuvota kuhlelo lwekhomishini yeZEC lokuya ebantwini olweBlitz lokhu liphansi kakhulu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu lingaya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe losuku oluhle.